endabeni zethu lamhlanje lilo Michael mhlaka 1 Mfufu 2018. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leRBZ uMnumzana John Mangutsha wethula umbiko wesiqondiso zokusetshenziswa kwemali i-monetary policy. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zipho imibono ehlukeneyo ngohlelo lwezanu-PF lokufuna ukuhlolisisa imbangela yokuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe. Lamhlanje ikhanimsili yedolobho lakobulawayo ijabulise izakhamizi zakobulawayo esezikhulile ezileminyaka elikhulu kusiya phezulu ngokuzenzela idili isabelwa izipho ngumeya uSolomon Mkoni. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders iBhoso lizadibana lele Harare City esigabeni esilandelayo esomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup. Lo mncintiswano uzaqhubekela phambili ngempela viki ezayo ngemva kokuqhutshwa kohlelo lokudinga ukuba amaqembu azadlala njani esigabeni sequarterfinal namhla esigodleni seHarare. Ku-Livestock lamhlanje sikhangela iziqondiso zokusetshenziswa kwemali i-monetary policy ezethulwe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe i-RBZ uDr. John Mangutsha. Thumelani imilayezelwenu kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilos ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.